kulandelwe usinqumo se Supreme Court esa phuma ngemva kokubana imthethwandaba yakuleli lizwe isikunanzelelo ukubana umama uThokozani Khuphe nguye kwakumele iphathi ngomva kokusishiya kukababa uPresident uTsvangirai. Ngakho-ke konke lokho okulandelayo kusendleleni, kuqondile, wonke umuntu ofuna ukubana abe yingxenye yombusazwe olandela umthetho kumele kumjabulise. Kuyikuthi khona isinqumo savela sabuya simqoka, siqondile, silaya kahle kubana kuyini okumele kwenzakale. Kuyabe kumdanisa labo abe-MDC Alliance, ngabe lokhu besithi lokhu okwenzakale namhla kabakujabulele. Kuyabe kutshengisa-ke ukuthi hhayi, labo basafuna ukuba babe ngamahlongandlebe bangalandeli i-constitution ye-MDC yona leyi eyiyo eyinsika edaleke lomthelela wonke osifikise lapho esikhona namhlanje.
Uyamuzwa mnumzana Moyo, mnumzana Duke, uyavumelana laye yini?
Angivumelani laye ukubana i-Supreme Court yayiqinile, yathi khona abahambe njenge-MDC team bayoyenza i-Congress okwenzela ukuthi umama uKhuphe ethi president ehambe ebiza i-Congress. And ngomthetho we-constitution is very clear ukuthi khona okwakuqala wayemele kwenze ukuthi siyosipendinge comment esasikhona ngo-2014 le national executive sihlangane zisho kubizwa i-national council lapho esingena khona njengami lami ngiyilunga lakhona elika-2014 engangu-former chairman ngaleso sikhathi. Sihlala phansi, futhi singahlala phansi sesisiza le date ye-Congress okwenzakala kathini siyakusedinumo se-Supreme Court. Xa ubale ye-MDC ikhiye umamandla kumele wanike nge-National Council nonto ezithathela amandla yena ngokwakhe. So konke okwenzakala namhlanje kuyasethusa.
Mnumzana Duke, ingqobe isikuwe, ungathi umthetho usekelana nebandla le-MDC?
Umthetho usekelana nebandla le-MDC. Ukuthi team kumbe alliance kuyabe sokuyivoxa nje indaba yonke, ngoba i-MDC yilo ibandla elikhokhela i-MDC alliance. Nxa silandela isivumelwano se-MDC alliance, i-MDC alliance ayizange ibe libandla elizimele lodwa elasuka phansi. Kwaba ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa ekuqaleni agcina eseyisishiyagalombili esegoqela lezaphu. Kuyikuthi ngumbuthano nje wokuya kukhetho, kodwa upresident umkhokheli kumele avele ku-MDC team, njalo ibandla lebandla elilapho ku-MDC alliance kumele lilandele izinqumo zebandla lami, njalo ibandla lebandla kumele libe namandla phezu kwalabo abakhethwe ephalamende bekusuka kulelo bandla. Yikho kumele ukuthi noma kukhulunywa-ke abantu besenza ngani kabazwisisi bona bezwisisa, kuphume kube kuqoka ukubana hathi abantu laba abarikholwayo ephalamende barikholwa kulandelwa imbuthano we-MDC alliance, isivumelwano se-MDC alliance esasivele sasho ukuthi noma sokuphele ukhetho lelo bandla elihambise ilunga ku-MDC alliance layangena ephalamende lizabe lilokho lilamandla phezu kwalelo lungu.
Mnumzana Moyo, izakwenzani ingabanqobayo khona ngapho njengoba bezabizwa njalo?
Lokho kuyamangaza ngoba kabasahambi isinyelo sikazulu. Uzulu wazifakela abantu ephalamende lakukhansile okukhulumayo lokukhokheli ngabo abayetholana lokho yithola abantu behlale phansi. I-Supreme Court yasinika njalo ukuthi zihlale phansi.